Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 Mbimbitho 2023. Igama lami ngukeyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Also looking at that in order to support the institutions that will make the elections successful. We do not support politicians, we do not support parties. We support institutions and processes.
Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa umnumzana Robert Scott uthi ilizwe lakhe lizasekela umsebenzi wokuqhutshwa kokhetho lwalonyaka eZimbabwe.
I will elaborate on this issue in detail in Russia at the INAPROM forum.
Isiphathamandla saseRussia umnumzana Vyacheslav Yaren uthembisele eZimbabwe ukuthi impi yelizwe lakhe lele-Ukraine kayisoze iphazamise ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe. Ngesikhathi umhlaba unanza ilanga lokuqakathekisa ukulondolozwa kwenyamazana zendle, iWorld Wildlife Day namhla, amazwe angeningizimu ye-Africa akhala ngokuqonga kwenani lenyamazana zendle esezihlasela abantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamphathi ntambo wezobudlelwano bemelika lamazwe awe-Africa umnumzana Robert Scott uthi ilizwe lakhe lizasekela ukuqhutshwa kokhetho lwalonyaka eZimbabwe. USkot osekuthekeleleni elizweni leli uthe sokulusekelo lolusekelo luzagoqela oluzaphiwa intatheli izindaba lenhlanganiso ezizimeleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba esigodlweni sommeli weMelika eZimbabwe, uSkot uthe kuningi okudingakalayo ukuze ilizwe libuyele kusimo sokuhlonitshwa ngamazwe omhlaba.
Also looking at that in order to support the institutions that will make the elections successful.
Sisekela inhlangothi zokuba kube lokhetho olukhululekileyo. Asisekeli amabandla, sisekela inhlangothi zikahulumende uze ukhetho olukhululeke.
Uqhubeke ethi eZimbabwe kumele lincedisane neMelika lamazwe onke ukuze lenelise ukubhadala izikwelede zalo. Lithola amathuba okukweleda inemali yokuthuthukisa ilizwe.
Yes, which will be fundamental and important for the economy of this country to reengage
udaba lwesikwelede seZimbabwe. Kuqakathekile ukuba sikhulumele abaningi elizweni leli.
Uphinde waxwayisa uhulumende ngomthetho we-Private Voluntary Organization, PVO Bill, esithi uyaphazamisa isimo selizwe njalo kungafakela amanye amazwe agoqela elakhe imigoqo yokuncedisa inhlangothi ezijeneyo zempilo ezingelandi zombusazwe okusekelwe ngumnumzana osalo siziva webandla le-CCC.
Ivela ke ngendaba yokungazwanani okwenzakala phakathi ke kwezizukulwane zeZimbabwe ke lohulumende ngenxa yobana uhulumende ke wehluleka ukubamba ke abantu beZimbabwe ngendlela ke esemthethweni okuyenza ukubana ke abaningi ke bebe isolated internationally le ndaba ke ye-corruption. Indaba okufanele ilungiswe ungakhangela ekugcineni kwakhe konke, it's a domestic issue rather than international issue. Kufanele silungisise ke udaba lethu lobudlelwane bethina njengeZimbabwe, silungise indlela ke uhulumende asebenza ngayo ke i-accountability.
Kodwa ilunga le-Central Committee yezanupiefu umnumzana Mnathe Mdusa uthi okuphazamisa intuthuko yeZimbabwe izijeziso eyazethiswayo ngamazwe angentshonalanga.
Amalungelo abantu ahlanganisela ilungelo lokuvota esikhona khonapha, akuhlanganisela ilungelo lokukhuluma into yonke ongayifisa. Yikho nje sihlanga bakhuluma ngokuthi emhlabeni kumbeni elizweni kulokuhlukubekezeka okukhona, sithi ngabantu abakholisa nje amalungelo lokukhuluma izifiso zabo lento abazicabangayo. Kodwa siyakwazi ukuthi thina siya ku-election yikho-ke abantu bengakhuluma okuningi-ningi okungatholi ukuthi okuyile, kodwa i-ZANU-P F government siyakwazi ukuthi yona umsebenzi elawo kathesa isuke ukuthi liphendulana zabantu abakhuluma into ezishiyetshiyeneyo ezinjengalezo.
Lo mthetho we-PVO usumelele nje ukuthi usayine umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqale ukusebenza kungakhathangeliki ukuthi usolwa ngabaningi emhlabeni jikelele okugoqela elemelika. USkhothi namhlanje ukhangelelwe ukuhlangana labamabandla aphikisayo ngemva kokukhulumisana nentatheli zindaba uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Uphinde wathi kulabantu abaningi abavela emelika abaza kuqhubeka besiza kwele Zimbabwe ukuze khangelisisa ukuhlonishwa kwamalungelo kaZulu. Ngimele isitho 7 seHarare.
Intambo wesigaba se-Svetlovsk kwele Russia umnumzana Yachislav Yaren oyethekelele eZimbabwe uthembisele lilizwe ukuthi akusoze kube lokuphazamiseka kokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili ngenxa yokuqhubeka kwempilo le-Ukraine. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni wequla le-Russia lesiphathamandla zengatsha ezishiyeneyo zikahulumende owenzelwe eHarare sekugqitshwa uhambo lokwethekelela eZimbabwe. Umnumzana Yarin uveze ukuba isigaba avela kuso yiso esikhokhelayo kwezomnotho weRussia, ngakho-ke bakubone kuqakathekile ukuzasungula amabhizimusi eZimbabwe kungakhathalekile ukuthi baphakathi kwempi le-Ukraine.
I will elaborate on this issue in detail in Russia at the INAPROM forum, where we will share with you our vision as to how we could develop our trade and logistic chains, and we would also appreciate your vision, and INAPROM will give a great opportunity for us to benefit from it.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi kunengi osekuphazanyiswe yimpi phakathi kweRussia leUkraine.
Kusovala ukuthi siyingxenye yomhlaba, kunjalo ke angaza ke siphunyuke kulokhu okwenzakala eUkraine leRussia. Kungakaze kube lempi bekulula ke ukuthi sibe lobudlelwane obusegcikeni lamazwe amabili, besingena emkambo nje kalula si order esikufunayo, kungaba kuseRussia kungaba kuseUkraine, but ngobudlongodlongo obukhona.
Umoyo uthi isithembiso sabeRussia kasisoze sanceda iZimbabwe kangako ngoba sekuzaba nzima ukuthenga impahla emikambo yamazwe omhlaba.
Okwenzakalayo ukuthi kuza ngena ke singathi ama-third parties abaza kwenza njalo ke kube lama-premiums afakwayo kuma-prices ezinto esizifunayo. So ama-products kungaba ngamafutha kumbe okugejwayo kumbe okulinywayo okuthize nje okuphuma kulawo ama-countries amabili. So kuza kwenzakala ukuthi ama-third parties kube yibo abakwanisa ukukhipha inxenye kanzima bese befaka ke singathi ngesilunga ama-premiums ngendlela ababekhipha ngayo.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF ongenela umhlangano u-Ambassador Christopher Mtshangwa uthi akaboni impile iphazamisa ubudlelwano le-Russia leZimbabwe.
You are against the CEO, but you always be very people and you are very confident that the Russian Federation will come out of this war much stronger and more united and much more ready to participate in global affairs.
AbeRussia babikwa imisebenzi yabo lohulumende wakuleli ingacacanga njengoba kuyimfihlo phakathi wabohulumende bamazwe omabili. Ngomnyaka ka-2019 umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kungena embusweni wethekelela umongameli Vladimir Putin weleRussia ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano bokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili ngemva kokuxabana lawe ngentshonalanga agoqela eleMelika, amazwe akumanyano we-European Union, eleBhilithani namanye, wona ethesa amanye amalunga ezanupf akuhulumende izijeziso zomnotho ezilokhu ziqheliswa minyaka yonke. Lokhu kwazalwa yikuvuselelwa kwenkampani kahulumende wakwele Russia kuleli ye-Alrosa ephatheke kumisebenzi yokwemba amadayimani. Inkampani ye-Alrosa le yayike yangena kuleli ukuqhuba umsebenzi wokudinga lawo madayimani ngomnyaka ka-2013 kodwa yasimisa imisebenzi yayo ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba uhulumende eguqule imithetho elawula ezokwenjiwa kwamadayimani ngaleso sikhathi. Nyakenye abe-Russia bamise umsebenzi abekade befuna ukuqhuba kuleli wokwemba amatshe aligugu e-platinum okwakumele usungulwe e-Darondel njalo wawuzongenisa amabhiliyoni amathathu amadola emelika $3 billion. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ube abantu abayisiyangalonye 9 engozini yokuchayana kwemota yohlobo lwe-Toyota Wish le-Rolly yohlobo lwe-Nissan UD emgwaqweni osuka eMashwingo usiya eMbalabala ntambama izolo. Amapholisa athi izidumbu zabantu laba zihanjiswe esibhedlela seFilabusi District Hospital. Namhla khona kufe ababili engozini enzakalele emgwaqweni osuka eHarare usiya eMtare phakathi kwemoto yehloko le-Toyota Wish le-Rolly. Ngesikhathi umhlaba unanza ilanga lokuqakathekisa ukulondolozwa kwenyamazana zendle i-World Wildlife Day namhla, amazwe angeningizimu ye-Afrika akhala ngokuqonga kwenani lenyamazana zendle. Lokhu kubikwa sokudala udubo lokuminyana kwabantu lalezi nyamazana. Abanye abantu balahlekelwe yimpilo kanye lokukhubazeka ngemva kokuhlaselwa zinyamazana ezigoqela impisi, ingwe, ingwenya lendlovu. Ngomnyaka ka-2022 kufe abantu abafika phose abangamachuma isikhombisa 69 kwalimala njalo abanengi. Sixoxe lomphathintambo ogatsha olubona ngezomkhathi yezemvelo lamanzi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngalolu daba.
Indlovu kithi ziningi kakhulu ukwedlula ukwenelisa kwethu ukuzigcina, kumbuka ukwedlula i-capacity yethu. Thina sikhangelele ukuthi ma kuthiwa indlovu zethu inani lazo li-right, sabe sikhangela indlovu eziku-45,000. Khathesi sibona ngani sesedlula abo-92,000 ngenani lendlovu, okutshengisa ukuthi lapho ezikhona sokungenzeka ukuthi sezidala umonakalo omningi kuzabelo zethu.
Sibona kuleminyaka emibili emithathu edluleyo abantu belahlekelwa zempilo njalo abanye bekhubazeka kubangelwa zinyamazana zendle. Kuyini elingakwenza ukubana lokhu kungaqhubekeli phambili njalo kulosizo na eliluphayo labo abalimalayo?
Sokwenze njalo kwakhuphuka sukuthi human wildlife conflict, ukungahlalisani kuhle kwenyamazana labantu ezabelweni, ngoba abantu inani labantu liyanda, inyamazana inani liyanda, umhlaba kuloku njalo. Singananzelela umnyaka ophelileyo ubuhlungu kakhulu, phose ngathi sibe le number engaphezulu lokweminyaka yonke abantu ababulewe zinyamazana. Sibe kuwo 69 abantu ababulewe zinyamazana, inani elisingakaze silifike, kutshengisa ukuthi uhlupho loku lusiya phezulu. Ngobuningi babantu bebulewe babulawa ngama-crocodile kumhlubulo we-Caribbean, okusobala ukuthi nabantu abazama ukuthi baziphilise ngokuthiya. Abadinga ukuthi sigxile kakhulu ekufundisaneni, silokubona abanye kakhulu besithi bona bayilo umhlobo lo kawulunywa yingwenya, bengena emanzini besima amanzi thayo ekhalweni bethiya bekhona phandle. So okunye kuyindlela yokuphila i-culture yona leyana esidinga ukuthi siyincedisane abantu bazwisise ingozi ekhona nxa besenza khona lokho.
Kulenhlelo yini ezogatsha lwenu elingaphathisa ngazo njengoba abantu laba bephila ngokuthiya?
Sizabe sisebenza labo ukuthi lapha bakhona sibe sisenza ama fishing ponds ukwenzela ukuthi bengayidinga ama inhlanzi emanzini ayingozi bedinge khona lapha abayabe bekhona. Lokho sesikuqalisile ukuthi sikwenze. Sinanzelele njalo ukuthi ngenxa yomthetho wesizwe othi imvelo yonke, ethi abanikazi bemvelo yonke yelizwe leZimbabwe nguZulu wonke weZimbabwe. Okusho ukuthi mina lawe ongumZimbabweni sonke singabanikazi bendlovu lezi, singabanikazi bezilwane lezi. Yikho kusiba nzima lanxa umuntu eselimela ukuthi uzamangalela bani, kuyinto eqondane lawo. AbeZimphathi siwanike nje umlando wokuthi beselusele inotho engiyena. Kodwa sesibona ukufanele singuhulumende ukuthi lanxa kunjalo ake sibe nesikhwama sokuncedisa abantu. Kakhulu abantu abayabe belimele, abantu abayabe bekhubazeke kakhulu, kumbe sincedise izimuli zalabo abayabe bethe basitshiya bebulawa zinyamazana. So lokho sikwenzile khangelele nje ukuthi loba yinini siyabe siyilontsha i-CTT na i-Human Wildlife Conflict Relief Fund. Saphiwa imvumo ngumongameli mhlaka 2 November odlulileyo. Sikhangelele ukuthi ekupheleni kukamatshi sibe siyilontshile. Sibona izasincedisa kakhulu ekuthini siphathise abantu bakithi uma bephakathi kobunzima.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngezomkhathi ezemvelo lamanzi esixoxelaye eseHarare. Sibuye saxoxa lomnumzana Everson Ndlovu, umcwaningi ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Siyananzelela ukunanza kosuku lolu kuyinto enhle, kodwa maybe ngikhuluma from abacebulile abacebula noba it's a research kind of thing. Kukhona esikunanzelelayo okuwukuthi uhulumende kuhle akuthi take into account nxa beziwa ama-policies abo kusiya ngendlela yokukhangela i-human wildlife conflict. Isigaba eziningi lapha esihamba khona siyenze lohulumende sisiza namalungu azimele wodwa nemihlanganiso ngathi i-universities. Kukhona esikuzwayo abantu abaningi le-reason issue ukuthi i-issue ebaphatha kabi kakhulu i-human wildlife conflict. Maybe imvelo esingakunika wona ukuthi masikhangela for example ngendlela kule conservation enkulu ese-South Korea. Into ekhona ukuthi iwaya ezikhona ezazizimbele inyamazana lezi seziya zilimala ezishiwa, akusazamelanga ngisho and therefore inyamazana ziyaphuma zingene ebantwini ziyelimaza abantu sekuzifuyo ezinye ngezidla futhi izilimo zabantu. Kuyatholakala ezigabeni eziningi iwange Binga district konke kuyathola kusekuthi indawo eziningi lapha kule what we call kumakhansi ama-campfire operatives ne-facilities okutho ukuthi inyamazana ziyahlupha abantu kanjalo emasimini kuzifuyo nokubulala abantu. Siyakuzwa, siyakubona.
Kukhona yini elikwenzayo lisebenzelana lohulumende ukulungisisa lawo amawaya asakhithikayo?
Yes, ngezinye ukuthi kukhona okwenziwayo thina singabaqebisi kuphela at the moment. Singabaqebisi sibesichubungule kakhulukazi ngobisaisoiwisihopho ukuthi uhulumende ezayithatha-ke iponto uhulumende, but uhulumende lusuka ezabelweni because the first point of call uhulumende bezabele esithi ngama-local authorities lapho kule nyamazana khona. Singananzela phela inyamazana zenezo ama-local authorities ayasebenzisa, right? Abantu babuya kuovumela ayashiza imali izimali zinakhoazilezo ngayize phela ezakha mangithi ezikulama-sense ananawo asesebenzi okunye futhi lapho bengibona sesikhathini sahlala kakhulu endleleni zenyamazana. Inyamazana ayikhoshe indlela yayo, vela yilibali lakancane lapho esihamba khona zisuka lapho ezisuka khona ziyadinga amanzi, ziyadinga ukudla, whether it's the drought situation, whether ngama-floods, whether phakathi kwesikhathi indlela yazo ziyikhoshe. So kathi ukuthi endleleni zenyamazana futhi khonapho abantu bahamba bazihlalise kube ngithi bayahlalisa abantu kaningeneni bengananzeleli ukuthi ehlalise abantu ngathi endleleni zenyamazana. Kuthi ngalezo ndlela uhulumende wezabele kakhulukazi nga uyazi-identifya azi-make out ukuthi lapha akufanelanga kuhlalise abantu kwenzela ukuthi osebhuku abakhona bona abazi ukuthi bahlalisane nenyamazana. The idea is coexistence. Sesikhathi esangenela amadlela ezinyamazana, therefore sekukusho ukuthi sihlalisane nenyamazana ngoba ziyofiza, ziqakathekile manje. So singabeloko sinciphisa lapho esihlala khona, so ziyalwa lapho.
Umnumzana Everson Ndlovu ngumcwaningi ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, esixoxelayo ekoBulawayo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ngemva kokuhlangana nabanye bakhe abekwele India, Japan lele Australia, unobhala obona ngobudlelwano bele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken namhla uthe le Russia kumele angalivunyelwe ukuphatha impi lingajeziswa. Amalunga la eqembu le Quad Group ahlangane emaceleni omhlangano we G20 edolobheni le New Delhi eIndia. Elemelika namhla likhangelelwe ukumemezela iphasela entsha yosizo lwezikhali kwele Ukraine olubiza izigidi ezingamakhulu amane $400 million. Lokhu kuvezwe ngumnumzana John Kirby, isikhulumeli se-White House esibona ngezokuphepha. Elemelika seliphathise le Ukraine ngosizo olwedlula amabhiliyoni angamashumi amabili lambili, $32 billion. Iqembu lamagqwetha awezwekazi le-Afrika abizela ukukhululwa komlweli wamalungelo oluntu odabuka e-South Sudan ocatshangelwa ukubana wathunjwa ngamabutho ezokuphepha esemzini wakhe eNairobi esigodlweni sele-Kenya. Umdeni kaMaurice Mabio ucabangela ukubana sowabuyiselwa eSudan ngenkani lapho azakala khona engochothoza ukuhlukunyezwa kweziphathamandla kanye lenkohlakalo yalelo. Uhulumende wele Kenya lele Sudan bayala ukubana umbiko wokunyamalala kukamnumzana Morris bayala ukupha umbiko wokunyamalala kukamnumzana Morris osokungisengeza ukwesabela ukuphepha kwakhe. Bayakhala abalimi abalima izithelo ezigoqela amagakha, amagranadela lokunye okuthengiswa ngemali ephezulu kuzwekazi le-Europe abathi abathengayo bethuswa ngezombangazwe eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzayo. Bathi abanye babo sebehluza amanamnede ngezilimo lezi ngenxa yokuncipha kwemkambo edalwa yikuxokozela eZimbabwe. Umnumzana Anglestone Sibanda ongomunye wabalimi abalima izithelo lezi uthi kunzima okwamanje ukuthengisela kwele Germany lamanye amazwe.
Sikubhizinisi elithuthukiswa ezokulima, ikakhulu ukulima izilimo ezingajwayelekanga kanti njalo eziligugu okuthiwa ngama-high value crops, izilimo ezigoqela i-passion fruit, abanye abathi ligranadilla, izilimo ezigoqela ikiwano melon esikujwayele ngesindebele ukusithi ngamagaki, izilimo ezinjenge-dragon fruit asijwayele ukuthi thina yikudla kwenyoka sikhula. Sokutholakale-ke kuchwayisiso ukuthi lezi zilimo zimumethe ama-nutrients lama-vitamin okwakha umzimba kakhulu. So-ke lezi zilimo-ke ziyadula okumangalisayo emazweni angasentshonalanga kubomelika. Igagha elilodwa umuntu uyanelisa ukulithenga ngabo $5 to $7 elilodwa kubo Britain ngale la kubo Germany. So izilimo esizithuthukisayo ukuthi abantu ngapha ekhaya bazilime bese sizithatha sizihambise kulawo mazwe siye zithengisa emkambo yakhona sithole imali. Sinanzelela ukuthi abantu eZimbabwe lapha singenza imali eningi ngokulima, njengalokhu baba umqabu kunyongolo wathi masifuna imali siphendulele ibala elithi mali.
Baba Sibanda, singathi kuyini elibhekane lakho ongani kuyalihlupha khona manje?
Ikuntengantenga komumo esingathi thina i-unpredictable environment ngesilungu, ukuthi njengoba kuzayiwa kukhetho abantu babe benganabalasiqiniseko sokuthi izinto zizahamba njani. Khonokho kusuka bese kusenza le mkambo laye inxakade kuzaba la abantu abathengi kade bezilumisele ukuthenga bagcine sebesithi hayi manini sizawubona ngemva kokhetho, kanti labatshala izimali labo sababopha izikhwama zabo bathi bona siza kubona ngemva kokhetho. So into nzima kakhulu akulanto esingayenza ngakho but esikwenzayo thina ke ukuthi bese sithi thina nxa singabona ngani izilimo zethu kazihambi sesizenzela thina lapha sithathe i passion fruit yethu siyipuntshuze sizenzele thina amanamnede akhumzimba sizithengisele khonapha ekhaya sithengisela nethina sodwa ngenxa yokuthi umumo wezombusazi uyantengantenga kodwa sithemba ukuthi ngemva kokhetho kuzadlula lokhu siqhubeke sisebenza ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Anglestone Sibanda ulima izithelo ezitshiyeneyo bexoxa lapho lo Gilles Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi wodumo kamaskandi uAbsalom Moyo ohamba ngegama lakhe lokucula elithi umkhuthazi wabenza kahle yena udabuka kwesiphepha echolocho kodwa kulezi nsuku seSouth Africa ezama ukuthuthukisa umculo wakhe. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Spanda weStudio 7.
Umculo kaMaskandi uthakazelelwa kakhulu eMzansi yikho nje umthukazi obenza kahle epheka wona ezama ukukhulisa igama lakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo omoyo obingelela abalaleli usitshele ngembali yakho.
Obingelelayo u-Absalom wakomoyo odabuka eTholotho kwesiphepha endaweni yaseJakalazi induna engiphethe ngumathuphula. Okusho ukuthi isikolo engifunde kuso ngifunde isikolo eJakalazi primary ngase ngifunda kwesiphepha esecondary.
Awumamelela mntanami umbona ngisukela yena zomi.
Igama lakho lezomculo waliphiwa ngubani njalo usiphatheleni kwezomculo?
Umuntu wenziwa uMfokangwane eNkandla eMakhende KwaZulu Natal. Kuyena insizwa yangiqambayo ligama elithi umkhuthazi wabenza kahle. Okusho ukuthi ukucula ngiqale ngo-2019 wasiya nge-single track ethi yona Ngingangezwa. Kwase ukuthi 2020 ngadedele i-album ebeneyingoma eziwu-14 ebinesihloko esithi Qhathiwe Jiki. Ngase ngisebenza lejonge elihle uMfokazulu kwaNongoma eBukhosini ngaphinde ngasebenza le Meya kaZulu.
Wena ke mfana kaMoyo kungani wakhetha umculo kaMaskandi njalo usebenza lobani kuleli dlaladi lakho elitsha?
Umculo kaMaskandi kuyinto esikhule ngayo kakhulu ekhaya. Ngithe mase ngifikezela eSouth Africa ngahlangana nomlando wetiki umfana wasenkaya esiqalakeni. Uyena umuntu owangibonisa indlela yokuthi emcwini kaMaskandi ukuze wazi ukukhipha ingoma kumele wenze njani. Ngokuhamba kwesikhathi la ngemisebenzi yami abantu bengibona wasekungiholela ukuthi angihlangane lomuntu uyenziwa uMfokangwane waseNkandla. Uyena futhi umuntu osebenze kakhulu kwe-album le ube yi-producer yami laphayana wabuya wadlala elead guitar, bass guitar ngasebenza noCela Umusa uMfokazuma.
Idade likamkhuthazi wenza kahle elitsha lithi inombolo yasezulwini. Phosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Asibahloniphele abazali bethu bokuqala bese ngithi siyekele ukubhema izidakamizwa njalo siyekele ukuntshontsha. Futhi ey'nkundleni zokuxhumana kuyatholakala umkhuthazi wabenza kahle ku-Facebook, umkhuthazi wabenza kahle ku-TikTok, umkhuthazi wabenza kahle ku-Instagram, umkhuthazi wabenza kahle ku-Twitter. Ngiyabonga kakhulu ke ngifisa abantu ngaba bayawathenga ama-CD ami ngendlela esemthethweni. Ngiyabonga.
Iningi labaculi abasungulayo kuleli selibhekisa eMzansi ukuyazama ukuthuthukisa umculo walo njengomkhuthazi wawenza kahle nguye besilayo kuthelo Woza Woza Friday. Wenze kahle libe lempela sonto emnandi. Igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga esachisa lo mfana ophuma kosiphepha eJwane. Sengilivalelisa okwanamhlanje sidibane njalo kusasa igama ngokeyino kumete sayiti.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.